Maphosa ule minyaka edlula amachumi amabili esungule iqembu le-Tigers lona eliqale lisaziwa ngegama elithi Makhokhoba City Warriors. Sekulabadlali abaningi abasuke kuqembu leli baya kumaqembu amakhulu. Ngokunjalo uMaphosa uthi i-Tigers idinga usizo lwemali lokunye okuthiyeneyo ukuze iqhubeke ikhiqize abadlali abalohlonzi njalo ingatshabalali.
Kumbeni laba bebedlala kuPremier bangasincedisa labo kumbeni. Kumbeni amatimu babethatha abantwana bezithi basincedise. Njengoba bekwazi ukuthi kona bona bayacupha lapha kithi la angake ngasula ukuthi kwaye bengakwenzi because imkhono emoyelizwe lawo nzima futhi babona abanye bakhe basiphathisela babadonetayo besiphathisa bebezinika abantwana esikipa zokutrainisa asibona ukuthi akuright skipe abantwana kuzidakamiza ezekunathi utshwala amantshengu laba lani lani.
UMaphosa uphe umzekeliso wabadlali abaludumo abakhulele ezandleni zakhe kuqembu le-Tigers.
Ngilo Koti Makarute wasukala, ngilo Nqobi uMasuku wasukala, wathathwa nguMathembe lapho ehlahleni lesi. Azange sidele, azange sithini. Lanamhlanje ikho yabona ke khathesi silabantwana abayi-6 abakwayilenders khathesi abadlalela iPremier abasukela.
Abadlali abayisithupha abakhulunywa nguMaphosa laba bagoqela uPrince Ndlovu, uDarlington Mnkuli kanye loJillian Nyathi bona abatshengisa ukuba balekusasa enhle kakhulu emdlalweni wenguqu. Iqembu layilenders libaphe amabhola ngemva kokuba beliphe labo badlali kanye labanye. Ubudlelwano bukaMaphosa saleqembu le-Highlanders buqale ngo-1974 ekufikeni kwakhe edolobheni lakobulawayo evela eBuhera.
Mina ngadlalela iMathiasi i-Highlanders yayithatha ama-players ku-Redisini kwazoba le Mathiasi yikho kwase kuthathwa ama-players le-Highlanders manje segruma abafana besuka kuma-juniors besiya kumathiasi besuka kumathiasi bahle bangene kwa-Highlanders kwakunjalo.
UMaphosa usele minyaka engamashumi ayisikhombisa lanye yokuzalwa njalo sowatshiyela wayengumdlali wakhe uWilmot Gwenda ukuba ngumqeqetshi weqembu le-Tigers. Batholakala endaweni yeThabiso Youth Center elokitshini leMakhokhoba njalo balamaqembu abasakhulayo amathathu adlala kwisigaba seBulawayo Province Junior League Serie A lawa ngathi awe under 13, under 15 kanye le-under 17. Ngiyimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Joseph Njanji.